lingali chona njani mthwakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumike wobe namhla kuhlelo silothando ogwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy Thando ngiyakwamukela kuhlelo
ngomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative amhlophe sisi wami ngalokho
ngiyabonga
awuselokuningi ngalokhu
ngi-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwehofisi ye-African Youth Envoy se-African Youth Envoy yabekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni so ngaphansi kwalona lelu hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006 kodwa lakhathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lonaloyana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kulonaloyana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le i-African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 ukuthi kumele kube lokuthuthuka oku-sustainable e-Africa.
Hlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela eziningi ezehlukeneyo ngiyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizwe i-African Union ikhuluma ngawo siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations esayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula so thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simaker sure ukuthi khona okhona okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele e-local level ukuthi kodwa ku-charter leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yana engale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19 kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo
kuthe kuqalisa i-COVID-19 i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19 bakhangela lama-funds e-COVID-19 fund for i-Africa bakuhlela khonothana so bathi bekuhlelile at that level kuyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke kulevel le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticata loku kusebenzisa siku-implement the locally cause i-COVID itholakala lapha kakhulu lapho esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7 olebalulisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Gobe mthwakazi omuhle zimbapho muhle bye bye.